Ikudibana njalo kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithona lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bekithemba Mhlanga. Sihlaziya ke ukugcwala kwamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka lo.
Mina ngikubona kwami lama mfowethu ngibona ingane indawo le ikabili. Okokuqala ngibona ingane khonoku abantu nje wonke umuntu ukuthi uMhlanga lo Dube le njakhe laphana la sebengazimela bethi bafuna ukukhankasa la ku. Bafuna ukungena kumbe bafuna ukungena eCouncil kumbe bafuna ukungena eParliament kumbe bafuna ukungena kuPresident. Kukhanya umuntu wonke osekhaya into yeZimbabwe nje wayeyisa. Isingane isihlekisa nje ukuthi hayi wonke umuntu sengayizama. Yikho okokuqala. Okwesibili ngibona ingani lungukhu kutshengisa ukubana abantu abaningi sebelahle ithemba kumabandla ezombangazwe akhona kade sikakhulu amabandla amakhulu nalawa e-MDC leZANU-PF. Yikho abantu sebesithi lami ngingakuzama lokho kuyinto ngingathola abantu bami sibe yithumi kumbe sibe bangaki singakhankasa lathi sizime lapho ngoba abantu bonke njengabafana benkombeni bejale ukukhuluma nje bathi bacabanga ukuthi hayi sokubhokokile. Yikho I think ngokubona kwami amabandla amakhulu sokumele kuthekwe izinuka amakhulu kanti kuyini osokwenza abantu balahla ithemba babona ukuthi hayi umuntu sengazimela nje edwa lakhe ekuzamela kho into lokho kusizimbabwe.
Gcina kubangelwa yikugcwala kwamabandla khona lokho kungagcina kusenza ukuthi liphi ibandla linqobe.
Kathesi into engiyibonayo mina ukuthi lapho kukhona mfowethu ukuthi la mabandla amaningi akhona kathesi esiza kubona kusenzakala kusiya phambili ukuthi nxa sokufika isikhathi sokuthi sokuregister amabandla azakhankasa la mabandla azaba khona. Amaningi angikhona azakuwa nje eceleni khonapha ngoba azaswela abantu abaningi abazabhalisa ukubana bebanominate kumbe bebekhona emthethweni ukubana bebekhona ngaphi kuma-ballot papers. Osokuzasala ukuthi ibandla leli yilona elilabantu abazimiseleyo sibili ukuthi bephume ngehlanga lokhetho beyefaka uxa ebizweni lomuntu abamfunayo kumbe ebantwini ababafunayo. Yilo ibandla elinjani elizaba lempumela engcono. Okwakathesi lelo bandla elikhanya lizaba lempumela engcono yibandla leZANU-PF. Asikhangele ukuthi ngitsho ngisitsho ngani lokho. Yilo ibandla kathesi elingani singathi sinama-structures amileyo sibili aqinileyo ekuze likuluze lonke. Nxa usithi ngiyethisa kulokho akukhangele namuhla imbali yabakhona emaphepheni kutshengisela ukubana zingaki amabizo abantu asebezifake phambili ukubana kubona hayi bafuna ukuthi belimelele ibandla leZANU-PF kuma constituents ayehlukene especially emathebeleleni. Ukhanya konke lizwe akula ngitsho indawo eyodwa lapha basele khona umuntu onjani ozayimelela iZANU-PF. Lokho kutsho ukuthi abantu labasekebe bayabuza lapha bavela khona kuma structures kumbe ngama ward noma province kumbe kuyini bakubona ukubona hayi into lokhu kunomhlonzo okuya phambili. Ukanti MDC kathesi kungani basaphethwe into yani yodlame olulalo phakathi wabo. Yikho khona kokho kunganokungathi okwenza ngibona ukuthi hayi ibandla leZANU lapha ngoba kutsho kuzafika ilanga ukuthi bona abantu babo abazafika bayalutshana bazavota kodwa babe bebaningi kulabo MDC abazavota.
Loke bekungumnumzana Bekithemba Mhlanga ingcwethi ecubungula izombusazwe ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami nguChris Gande lilalo.